umasikiwo umuve kakhulu besikhangela lezikolo abantwana kakhulu balokhe behamba imimango emide ungakukhangela eMathebeleland izikolo zithathana khathana abantwana bawokha ibanga elingaba ngama-kilometers afika kubo 10 to 15 kilometers esiyesikolo uyathi siye sisuke esikolo kuba ngo-4 ayesuke esikolo kumbe ngo-9 ayechayisa ngo-12 kumbe ngo-1 ayesika endlini ngabo-8 uyabe engadlanga lutho ethwele kumbe amagwadla ethwele kumbe amaqebelengwana so isimo sendlala ngomuzi ngomuzi phakathi kobunzima nxa kusikhangela-ke sisemakhaya abazali abasebenzi abantwana abazintandane ngabafelwayo abanye bakhona onina bengabe badliwa igciwane onina bengabe badliwa igoli bahamba egoli kwamanye amazwe so ukhangela ukuthi ugogo yobabasele labantwana laba abana enye indlela abangathola ngayo inzuzo ungakhangela emasimini akuzange kuphume lutho sebethengisa lakhonokho abasala lakho okwenzela ukuthi bathole ugazana okwenzela ukuthi bathole okokunye okugqoka ngawona la malini abatholayo amalithwane so indlala esigabeni sakithi esemathebeleland esikwaziyo ukuthi kusukela ngo-1980 saba lokuncindezelwa kakhulu siphakathi kwenkinga.
I-UNICEF ithi inani labantwana abadinga ukudla lonyaka liqansile kuqathaniswa lanyakenye lisuka ku-11,000 lisiya ku-20,000 uthini ngalokho?
Amasigazi lawo angabe engaqondanga ngani ngoba kulezinye izindawo i-UNICEF engazange ifinyelele ukuthi iyefika khona kwelizwe leZimbabwe. Amasigazi lawo aphezulu kwenani i-UNICEF elikhuluma leyo iyabe isenza i-UNICEF isenza i-standard measure ikhambe maybe iyayenza an-average so kulezindawo eziningi engazange izifinyelele kuwo wonke amawadi eZimbabwe so liningi iyadlula kwinani layo naleyo amafikazi akhulunywa yi-UNICEF so engakutho ngamafithane ukubana ilizwe leZimbabwe liphakathi kwenkinga yendlala. Nxa kuthiwa kuza le sipha esikhona esamanje esihlanganele uzulu wonke singakhethi ukuthi ngumhlobo bani singakhethi ukuthi waliphi bandla singakhethi ukuthi uvela kusiphi isigaba yindlala ekhona is underestimated indlala ekhona it's so acute elizweni leZimbabwe.